Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngendaba ye dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba umdodo yena ngokwakhe akusiye muntu othingathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba olucakatheke kangako ukuthi sokungaphuma nelakhe igama.
Uzulu weZimbabwe okhathazekile phezu kwamazwi kamnumzana Tobayo Mudede, yena othi uhulumende kasoze avume umugqa okusisekelo sombuso ovumela izizalwane zeZimbabwe ukuthi izibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporta kuhamba kanjani. Silama seminars achiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even nxa sisiya kuma-export promotion activities ethu ama-trade fairs nxa sihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama-sectors, some of them actually alidwa ngabomama.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazana abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
LeZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba womanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uzulu weZimbabwe seveze ukuthukuthela phezu kwamazwi kamqondisi wohlangothi lokubhalisa abantu lokubapha izithupha zokuzalwa uRegistrar General umnumzana Tobayo Mudede, yena othi uhulumende kavumelani le migqa esisekelo sombuso esitsha evumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Isisekelo sombuso sithi isizalwane seZimbabwe kasilahlekelwa yibuzwe baso ngoba sesilobuzwe belinye ilizwe. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela umnumzana Trevor Ncubelo, umnumzana Mtumwa Mawere, sebeke baya emthethwandaba ngemva kokulahlekelwa ibuzwe babo beZimbabwe ngoba sebehlala kwele South Africa. Umthethwandaba wanquma ukuthi kumele babuyiselwe ubuzwe babo. Iphephandaba leChronicle lithi uMudede utshele umhlangano weZANU-PF izolo ukuthi uhulumende kasoze afake umthetho weCitizenship Act kusisekelo sombuso, njalo uzasiguqula isisekelo lesi isitsho kucace ukuthi ubuzwe obumbaxambili kabuvunyelwa eZimbabwe. UMudede uthi ukuvukela umbuso iterrorism ngesinye sezizathu esenze bathatha leli nyathelo. Le yinto esiqinule abantu abaningi, ngitsho lamalunga eZANU-PF, ikakhulu ahlala phandle kwelizwe afana lo mgcinisihlalo waleli bandla e-UK, umnumzana Nick Mangwana. Obona ngezemithetho kubandla leli umnumzana Munyarazi Paul Mangwana laye utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa nguMudede lokhu kakwazi ukuthi kuvela ngaphi ngoba kungayisiyonto evunyelwane libandla. Kodwa okhokhela ibandla leZANU-PF etale lephalamende umnumzana Lovemore Matuke utshele iStudio 7 ukuthi le yinto abavumelana layo njengamalunga eZANU-PF etale lephalamende. Uzulu weZimbabwe ohlala kwamanye amazwe laye uthukuthele ngalolu daba. Sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo, yena othi okwenziwa nguMudede leZANU-PF ikungahloniphi umthetho.
Udaba lolu olubekwe ngubaba uMudede ngendaba ye dual citizenship liyethusa okwakuqala ngoba umdede yena ngokwakhe akusiye umuntu esingathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba olucakatheke kangako ukuthi sokungaphuma ngelakhe igama lokuthi uhulumende uzama ukuthi atshintshe isisekelo sombuso i-constitution ukwenzela ukuthi abisele emuva umzamo owayenziwa kusisekelo sombuso esitsha ukuthi abantu bebe lelungelo le-dual citizenship. Ngakho-ke kuyethusa ukuthi isikhathwa kahulumende sinjengotobhayo wamdebe singaphuma nje sithi sona hhayi uhulumende uyaphikisana nesisekelo sombuso, isisekelo sombuso ofanele kube yiwo umthetho odlula yonke imithetho, which is the supreme law of the land. Kuyethusa lokho ngoba kutshengisela ukuthi abahloniphi isisekelo sombuso.
Ekuguquleni isisekelo sombuso lesi, manyathelo bani abamele bawathathe bona bakahulumende, njalo ubona kuphumelela kahle kahle na?
Isisekelo sombuso esikhona lesi sibunjwe sasungulwa ngomsebenzi othethe isikhathi eside ugocela amabandla onke, kodwa indlela abazama ukuthi beyiguqule ngaso betshintshe ngaso yindlela esingani isibuya ngexuku elilutshwana elebandla le-ZANU-PF elikele kuhulumende kungasakhangelwa ukuthi isisekelo sombuso lesi baningi abantu abavumelana ngaso. Ngakho-ke bekungaba kukhangelelwe ukuthi uma bengabantu abahlonipha isisekelo sombuso bekufanele ukuthi kube lo mkhankaso wokuthi kuzwakale ebantwini ukuthi bayafuna yini ukuthi kutshintshwe isisekelo sombuso ngale ndlela abazama ukuthi beyitshintshe ngayo. Kodwa-ke esikubalileyo namhlanje ngamagama kaTobhayo wamdede ukuthi kukhanya ingani yinto ezayenziwa nje kuma-corridors kahulumende, abantu bazavumelana bebhale ibhili ezayethula e-parliament ukuthi bafuna ukuthi batshintshe-ke udaba le-dual citizenship. Kungazange kube lo mkhankaso kuzame ukuthi kuzwakale imibono yabantu ezizalwane zeZimbabwe, njengoba ukuba kwe-dual citizenship kusekelo sombuso kwavela kwimibono yabantu kubhalwa i-constitution leyo.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Sixhume njalo umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT elilunga njalo ledale lephalamende umnumzana Bednigo Bebe, yena ogcizelele amazwi kaNkomo.
Uyakhombisa sobana ukuthi ibandla le-ZANU-PF liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngitsho ngasiphi isizathu ukuthi behluleka ukukhokhela uhulumende kwebandla le-ZANU-PF? Okwakuqala, uThobhayo wamdebe isiqhatshwa sikahulumende. Nxa isiqhatshwa sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufanele akhiphe lawo mazwi nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho umubebe lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende, ngithi hatshi. Ngizibuza ukuthi ukhuluma emelele i-ZANU-PF, ngithi hatshi. Bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na ungumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa-ke bese ngisithi ukwehluleka kwezani bese kuthini ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoTobhayo wamdebe zigcina zizo esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza iZANU ukuthi ilungisise ukuthi i-constitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo se-constitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza? Alubana ibandla le-ZANU-PF lithela loba ibhili layiletha ephalamenti, njengoba njalo lilabantu abaningi, lilamalungu amaningi edalela ephalamende, lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho?
Okwenzakalayo ukuthi sisephalamende simele izifiso zabantwana bezimbabwe. Sizasukuma la nxa sibalutshwane sikhulume izifiso zabantwana bezimbabwe, sibatshele labo abantwana bezimbabwe ukuthi nanko elaningi lapho esithi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasapota iZANU abazabanje yona lowo mthetho, bakhona abantu abasapota thina abazabanje lowo mthetho, balezihlobo, balabantwana, balabazali. Abantu ngokuhlala akhuluma bakubona ukuthi-ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esiza kukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lowo mthetho nxa bangawufisa ephalamende.
Umnumzana Bednigo Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT njalo ulilunga ledale lephalamende.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazane abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe ukuze ilizwe lithole imali yakwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embukisweni wezokuthengiselana oweZITF osanda kudlula, iZimtrade ibisekela amabhizimusi abesifazana adlula ichumi ukuba abukise impahla zabo kuHall 4 lapho elinye lamankampani apheka insimbi ezindala iMawabeni Design ithole isicoco sokubukisa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zakobulawayo eZimtrade unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi baphakathi kokuhlomisa amabhizimusi abesifazana ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo ezilohlonzi kwamanye amazwe. Iningi likwezokubaza impahla zendlini, ukupheka ijamu lenamunede kanye lokubaza impahla zendlini zokucecisa lezinye ezimbalwa.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporta kuhamba kanjani. Silama seminars atshiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even ngase siya kuma export promotion activities ethu ama trade fairs ngasihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama sectors, some of them actually alidwa ngabomama. Silama companies, for instance iKhosani Resources, Sweet Mawungwe, le Mawabeni Designs, ama directors angkhona ngomama. Sebethe go through ama training ethu saba identify saba bonke ama products abo ale potential
ethi kulamankampani akhokhelwa ngomama asebelungele ukuyathengisa impahla zabo kwamanye amazwe njalo sebefundise iLupane Women's Center iProweb lamanye amankampani asebhinga ezwishabane ngezohlonzi lwempahla lokusebenzisa ubulembu ekuthengiseni impahla zabo.
Sile Lupane Women's Center, omama abasebenzele Lupane Business Center aba into basketry. Sesabafundisa ukuthi iquality yama products abo ibe kanjani lokuthi ubesebenzise internet, iFacebook, lama websites aqhakathekile kakhulu when it comes to exporting. So sabafundisa ukuthi basebenzise kanjani ama tools onalawo ukuthi ba market ama products abo. And then sibe le ProWeb le AWeb. And then kulezo bo trust esebhinga. Labo njalo we've also had a seminar efanayo esayenza kobona kwaba khona labanye ababesezwishabane.
Udokotela Thokozile Chitepo umqondisi weKhonzani Resources abanepulazi elilima izithelo eManicaland abazisebenzisa ekuphekeni ijamu uthi baqala leli bhizimusi ngoba babelobunzima bokuyathengisa izithelo zabo eHarare ezasezifika seziswabile. Umqondisi weMawabeni Designs unkosikazi Pamela Gusen okubhizimusi lokupheka insimbi ezindala uthi usebumba izitsha lemiceciso yendlini ethi uyajabula ngosizo aluthola eZimtrade ngoba usekwazi ukuthengisa impahla zakhe engelankinga. Unkosikazi Gusen uthole njalo isicoco ngesikhathi ebukisa engaphansi kweZimtrade. Abesifazana abaningi eZimbabwe sebaqala ukusungula amabhizimusi kodwa imithetho yamabhizimusi lokuthengisa engahlelekanga ibabuyisela emuva ukuthi lamabhanga awanamali yokuboleka echiphileyo osokubangele ukuba abesifazana bagijimele kunhlanganiso yeZimtrade ukuba baphakanyiswe kwezamabhizimusi ngenhlelo abalazo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uxolo, ilizwe leZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba omanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa kulandela ukudilizwa komthethwandaba weSADC ovele ukhona. Ilizwe leZimbabwe laphuma kulomthethwandaba ngemva kokulahlekelwa ludaba lomunye umlimi owayethathelwe umhlabathi. Kubika uMartin Ngwenya.
IZimbabwe yakhalala ukuba lilunga leSADC Tribunal umnyaka ka 2009 ngemva kokulahlekelwa lutaba lomnye umlimi omhlophe ethathelwe umhlabathi nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ngemva kwesinqumo sokuthi uhulumende weZimbabwe wayephazamisile ngokuthathela umlungu umhlabathi ngakho kumele athole inhlawulo umongameli Mugabe lohulumende wakhe bakhala laba phuma kunkantolo yeSADC Tribunal kwathi ngomnyaka ka 2012 iSADC Tribunal yabhidlizwa amanye amalunga enhlanganiso yeSADC evuma ukuthi ayibunjwanga kuhle kube njalo ingasuthisi izinswelo zenhlanganiso le ngomnyaka ka 2015 kwavunyelwana umhlangano weSADC eHebron ukuthi kakuvuselelwe inkantolo yeSADC kodwa isingaphansi kwebizo elitha leSADC Administrative Tribunal njalo amandla esihlisiwe inkantolo entsha ithonisa kuphela indaba ezilethwe ngamazwe hatshi abantukazane okubonwa ngabanye abeZimbabwe njengendlela yokulondoloza ubudlelwano phakathi kwamalunga eSADC iningi elibuswa ngamabandla aletha inkululeko
bazi ukuthi uhulumende weZimbabwe akahambelani nenhlanganiso esiphikisana la ungakhumbula ukwenzakala kunhlanganiso yeCommonwealth lapho iZimbabwe yaphikisa khona yagcina iphumile this tribunal administrative tribunal enja le kukhanya ukuthi isikhutshwa amandla isikhutshwa amazinyo
unkosikazi Edith Ndlovu yena uthi administrative tribunal kayisoke ithathe izinqumo ezingahambelani labo hulumende bamazwe eSADC
le indlela yokulondoloza ubungani kuphela ngemva kokwenzakala kuZimbabwe ngodaba lomlungu owayengumlimi
umgcini sihlalo weSADC njalo eyinkosi ebusa eSwaziland uKing Msathwi wesithathu ubese Gaborone kuyona le iviki uza bona abahluli benkantolo administrative tribunal befungiswa umswathi uthi ulethemba lokuthi inkantolo le izaphelelisa imfuneko zenhlanganiso yeSADC kusenjalo unkosi umswathi uyendlalelwe ikhapheti ebomvu kuyindlela yokuhlonipha kukanti uhulumende weBotswana kazange ayenze njalo ngesikhathi umongameli Mugabe efika emgcini sihlalo ngomnyaka ka 2014. IBotswana ngaleso sikhathi yathuma umongameli Mugabe kazanga njengomkhokheli weZimbabwe kodwa wayelande ibhizimusi leSADC. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Owake waba ngumphathi ntambo wezama-industry umnumzana Nkosana Moyo uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli ezimele. Ekhuluma ekobulawayo izolo uMoyo uthe uphakathi kokujulisa imicabango njalo edinga amacebo kwabanye phezu kokubancintise kulelo khetho kumbe hatshi. Ayisiko kwakuqala ukuthi uMoyo angene kwezombusazwe wake waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezama-industry libandla leZANU PF kodwa ngokungavumelani leziqondiso zalelo bandla wagcina echiya.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso weShe Votes okugaba esifazana ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Ibutho lakwele Syria elisekelwa libutho leMelika libikwa linqobe amalwa ecatsha awesimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS edolobheni leTabqa enelisa ukuhluthuna idamu leTabqa Dam kumalungiselelo okuhlasela indawo eqakathekileyo yamalwa ecatsha la esigodlo sawo seRaqqa.
Ele Somalia libikwa lifuna usekelo olukhulu okuvuseleleni lelo lizwe lokuletha ukuzinza ngemva kwempi yomdeni ethethe isikhathi eside. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi abantu abaningi kakhulu abangafika isilinganiso sokungamachumi esikhombisa lane bayamsekela umongameli Mugabe seludale inkulumo. abanye bathi imbono yabantu abakhulunywa labo kayisilo qiniso ngoba kungela kukhululeka elizweni. Kodwa abanye bathi uphenyo lolu luliqiniso ngakho amabandla aphikisayo kumele balwamukele babophe ziqine lapho kuthiwa kuyaxega khona lolu cwaningo olutsho khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu oyibandla le-People's Democratic Party endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Hayi, sibili mina njengomuntu lapha wakwezinto ze-research wazifundisa e-university ambona ukuthi lelo kungaba liqiniso. Angikwazi ukuthi labo bantu babathatha ngaphi lokuthi babaqonda njani ethi i-approach lembuzo yabo yayimi njani, ngoba kangikholwa ukuthi inani lelo sibili ngitsho lobani lobani angalivuma. Mna ngibone ngathi nje okunye kungukuba lucwaningo ama-research la abanye abantu babezenzela nje izinto zabo. Yebo, ngaba khona abanjalo ngendawo ngendawo, kodwa mina lapho engihamba khona nalapho engihlala khona lengihlangana labo angahlani labo abaningi kangako abantu bangithanda umdala lo. Ngithi njengoba ngisitsho akukholwa ngoba kumele kube nesizathu. Babebuza njani abantu imbuzo bayayisithini, babebuza abantu abanganani ngaphi nini ngesikhathi bani kwakulabo bani, yile mbuzo khona lapho ngingakathi ukuthi maqondile. Kodwa kwathi hayi ngiyasola ngoba abadala nabancinyane ilizwe lonke leli engibaziyo mina lengikhulumisana labo lengikubala emaphepheni langikubala lokuthi azi-social media angazi ngihlane labo abaningi abanjalo. Sengitsho labo abanye abezanu sebethandabuza ngendaba yombuso wangakibo lo.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini?
Ngivumelana-ke lo mkandla lami. Ngibona ingazathi into zama-research lezi ziyahlupha njengobe tshilo nje sihlala siwenza ama-research la. Kuya ngokuthi lo muntu o-researchayo uhambe kubani lobani ovele emengaphi. Nxa evele ethole bona labo abavele bengabezani u-PF yikho abaza kuthi. Okwesibili, kuya ngokuthi i-research yakhe usebenzise bani futhi ukuthi ifike ebantwini. Kula bantu abayenza ubuvila benza ama-shortcut kuphela bese behamba besiyathikha ingani uvele ebantwini. Ikanti-ke njengoba ethilo njalo ukhaba ukuthi le mbuzo kasikwazi ukuthi babekuza imbuzo ethini kuthiwani. Kuqakathekile khona ukuthi sibe kwazi. Yikho ngiyibona nje lokho abakwenzileyo yindlela yokuthabisa i-ZANU-PF. Kodwa-ke kusiye ekhethweni eqinisweni abantu beZimbabwe abadlula ingxenye esingathi more than i-half yabantu beZimbabwe i-ZANU-PF kabasayifuni. Singathi 60% nala bakhuluma ngayo ngeyabantu abangafuni i-ZANU-PF, hatshi abafuni i-ZANU-PF lo mgabe. Abantu omgabe kabasamfuni le ZANU-PF abasayifuni ngoba sebehlulekile. Yikho-ke le research leyi yebo kambe bayenzile ke, kodwa-ke ngibona ingani kayela kuqiniseka kiyo le research. Ingabe ibe half-backed kumbe abantu ababuzi bebuze abantu abangayisibo. Kuya ngezindawo ngoba ungahamba ku-stronghold ye-ZANU-PF zathi abantu bathi bafuna izani. Kuya ngokuthi uyenze ngaphi i-research leyo kakhulu, ngoba emadolobheni kasebaboni la kwezinye iy'ndawo zemakhaya izani engelasupport kababonakalanga-ke labo bantu. Engile themba lokuthi nje yinto engabe ingeyokuthabisa izani, kodwa-ke yikunanzelele ngoba ingathaba landela yena leyo research ke kubuya u-2018 ngomnyaka ozayo izadimangala.
Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana ngomnyaka ka-2012 inhlanganiso yona le yayenza olunye uphenyo lwakhipha impumela lusithi lona umongameli Mgabe uzanqoba lakanye wanqoba. Yibo njalo sebephendukile, uthini wena ngalo?
Besenzela ukuthi abantu balungiselele ukuqhizwa nokumthonsa kokuqhepha phambilini babeisiphendu kasimele babalihlalithela. Kanti vele bona bangobani baenjani, ngoba eqinisweni bangakwenza khona lokho bathi izani izawena babe sebeluphekae okuthwanyango lwabo lolo uphenya lwabo lolo ukuthi luvumelane le mpumela leyo abayidingayo. Ngoba yebo kwaba njalo, nxa sekwaphuma kwaba njalo izanu yahlala phezu kwalo yathola la mathuba lentshukuntu zokuthi nxa becela bacele besithi khangelani labozwane bathi mina kangukulwa konke lokhu ngoba lona uphendo lona ilolo luka-2018 iningi lethu lo mhlaba azikholwa ukuthi izanu yanqoba, iyacikibezela.
Alo ke umnumzana Thande Kozinti Mkandla ilunga le MDCT ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu oyibandla le People's Democratic Party.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifunda khonapha eMelika ezigqiba izifundo zama-degree kulinyanga ngoba kuyiso isikhathi lapho amakolishi lama-university eMelika agqiba khona umnyaka. UMike Wobe weStudio 7 usipha lolu daba.
Inyanga kaNkwenkwezi iyo inyanga mnyaka yonke evama ukuba labafundi abadabuka eMelika lamazweni atshiyeneyo omhlaba abagqiba izifundo zomnyaka kube ezama-degree, i-masters, lobby PhD, kube sekusenziwa imikhosi yokuphiwa izicoco zokugqiba lezifundo, ama-graduations. Unkosazana Musa weNkosi Ndlovu, oyisizalwane seZimbabwe esiphila kweMelika, ogqibe izifundo zakhe e-Coalition le-University of District of Columbia esigodleni e-Washington DC, uchasisa ngomahluko okhona phakathi kwemfundo ema-college kweMelika laseZimbabwe.
Into ekhona ukuthi lapha nxa uzofunda ngapha ingxe okhetha ukuthi uyifunde ungayifunda. Akula ukuthi hayi awuzange wenze ama subjects lawa ku high school ikho ngeke ufunde lokho. So lokho okukhethileyo baza kufundisa konke okuswelayo, akukho ama limitations. Into eyokuqala ukuthi ungene e-university eZimbabwe ufuna umuntu afunde i-A level. Lapha loba ule O level uyangena e-university.
UMandlovu uqhubeke ethi into esiza kakhulu ngokufunda kweMelika ikuthi ithuba likhona lokuthi uma usugqibe izifundo zakho kweMelika unelisiqiniseko sokuthi uzawuthola umsebenzi owufundileyo.
Lapha ukuthola umsebenzi akukhathazi kangako, njalo iningi labantu bayawuthola umsebenzi. Kuyangathi kuyakhathakhathaza ukuthi nxa sebeqedile ukuthi bathole imfanelo zomsebenzi, kwezinye izikhathi kuyakuhlupha. Kodwa esikhathini esiningi umuntu angaqeda bampha ithuba lomnyaka ukuthi asebenze.
Lonyaka umongameli Donald Trump weMelika ushilo ukuthi isifiso sakhe ngesokuthi amankampani elizwe lakhe aqhakathekise ukuqala ukuqasha izizalwane zeMelika phambili engakakhangeli izizalwane zamanye amazwe. UMandlovu uchasisa udubo oluphathelane lalolu daba.
Ngibone ngathi bazaba lohlupho ngendlela yena afuna kube ngakho khona. Into engathi iyasiza yile yokuthi akusiyena oyenza ama decisions wonke lawo. Yena ngokufisa kwakhe ye ufisa ukuthi avalele abantu bakwa amazwe phansi, kodwa eqiniseni ukuthi imsebenzi iyabi lokhi khona. Abantu balapha ye bayafunda ezikolweni zabo zakhonapha, kodwa mbona ngathi abantu abavela ngaphandle yibo abathatha ama advantage ukwedlula abalapha.
Unkosazana Zandile Mpofu oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa laye ofunde e-coalition eliphandle kwelizweni lakhe lomdabu ogqibe izifundo ze-degree lezimithetho, i-bachelor's degree in law e-coalition le-University of KwaZulu-Natal uchasisa ngodubo lokufunda ema-coalition aseZimbabwe.
Hayi, angikhangelelanga ukuthi ngizabuyela ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi i-situation esekhaya nge-qualification yami engilayo angeke ngiyothola umholo engiwudisevayo noma umsebenzi engiwudisevayo.
Bonke bobabili uMandlovu loMampofu bayavumelana labasakhulayo abaningi abayizalwane zeZimbabwe ezilombono wokuthi njengoba inotho yelizwe isesimeni esibi njalo elizweni kungela mali lemisebenzi, ukufunda khona akusizi ngendlela emangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Wobe.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo.
UZulu uthi ukhathazekile ngamazwi kamnumzana Tobayi wa Mudede, yena uthi uhulumende kasoze avumele izizalwane zeZimbabwe ukuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazane kumabhizimisi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
Hayike kwanelokho lamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.